uya buya ewaza nje kuye lalutho lokho esebe lokho sikutshela ukuthi umngameli usenze lokho lalokho ngamaphupho izifiso eqinisweni akulalutho olubambekayo ngoba awusoze uhambe uye buya ujingile lapho oye khona usuke kule ngxabane enkulu lapha ekhaya akulazibusiso labakhona ke phela sebesazi ukuthi ekhaya le kuqhubeka zabantu ekhaya le kuqhubeka amathamba abantu ekhaya le abantu lapho udoda baphosele ezidolisini omama badlwengula umhlaba ukhangele
kodwa sizwile umanyano we-African Union ukhipha imbiko yokucothoza abangena ezitaladeni betshengisela bengacothozi amasotsha lamapholisa okutshengisa ukubana bayakholwa lokho okukhulunywa nguye umongameli ukubana hayi into le yayingani ijonge ukugenqula nje uhulumende ibangelwa ngabantu abenhlanganiso ezizimeleyo uthini wenalo
uyabona Nkande labalaleli into le iyamangalisa kodwa ke thina abangekasimangali ngoba kuwo umanyano we-AU nalawo ungakhangela abanye abavela emazweni abo labo badlala ukhlubhu bagcwele nzima emazweni abo ngendaba zombuso wona lo ngakho-ke nxa bengathi bayazikelana kakumangalisi angithi phela nxa bezikela kumele bavikele omunye wabo ngoba kusasa kumbe namhlanje labo ziyabuya okwathiwa bafana kwelakiwe okwesibili yini inhlanganiso ye-AU engayinika iZimbabwe sesikhuluma into zomnotho imali lani lani anti bonke nje izicelo ezicelayo akumangalisi kumele bakhuluma ngalizwi linye basole laba abacabanga ukuthi babadala udlame ngoba labo bazivikela emazweni abo labo bayabulala bayantshontsha ngabahlonipha abantu ngakho kakumangalisi bazakhuluma bavumelane laye kodwa kakulali uthonza phuma thina sikhuluma ngengqubekela phambili yelizwe hayi bona ukuthabisana nje inkulumo ezingenamsebenzi
kodwa impumela yomhlangano we-African Union le ingayitshengisa ukubana umhlaba awunanzi yini indubo ezikhona elizweni ezibalisa lezi osuke waziqamba
kanti labalaleli thina abanye sesike sabhoda sahamba sahlangana labantu abavela emazweni atshiyeneyo umhlaba uwubona unje ulo mkhumbulo omfitshane njalo bathembe khona lokuthi bangakhuluma ngako ukuza kwedlula ngoba kabahlali kulawo mazwe kabazihluphi ngakho yana nje iclub yokuxoxisana kabala ndaba lakho yiloo lalowo uyaziphandela lapha khona laphana bayahlangana nje bayagwejiza njengabantu abadala ngakho vele akumelanga ke kusimangalise konke khonalokhu abakukhulumayo kabala ndaba lo muntu kathi kungathi bona ababusa amazwe ekhona laseafrika singela ndaba la khwaba emzini kesikhongihlala lapha emahoteleni ama-conference center bazazihluphela ngathi angithi vele babona kubo bona babasibusa ukuthi vele kabala ndaba lathi yikho besibulala besibopha besintshontshela besithethisa besiqambela amanga.